go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Akula ma-radio, akula ma-television, le-network yangkhona iyahlupha.
Kuleziphathamandla zikahulumende ezithi alamanga amalunga ebandla le-MDC athi athunjwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe.
These abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani ukhahlameza ilungelo likaZulu.
Kodwa abebandla le-MDC bakuphika lokhu. Sizalethulela ezabatsha ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abedlula amajumi amane 44 asebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Abafika phose amajumi amabili sebesilile kuthi njalo abane babhubha. Okwamanje sokuhlolwe abantu abafike phose inkulungwane ezingamajumi amathathu 27,059. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City abantu abedlula izigidi ezine lengxenye 4,651,000 sebetholakele belomkhuhlane lo. Abanye babo sebasila kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 312,000 babhubha. Kwele Melika sokulabantu abafika phose izigidi lengxenye abalomkhuhlane lo. Sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 89,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi luzaqhubekela phambili uhlelo lokuhlala ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuthi uhlelo lolu luzahlolisiswa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Kulabanye abantu abakhonona ngohlelo lolu, kube labanye njalo abaluthakazelelayo besithi lunceda ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa kancane kancane ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi abaloba imihloliso yibo abazaqala ukubuyela ezikolo. Kodwa akucaci okuza kwenziwa ngabantwana abalokhu behlezi ezindlini abakhangelelwe ukuthi balakho ukufunda emsakazweni we-ZBC. Uhlangothi lwezemfundo luthi luzahlela indlela yokwethula izifundo emsakazweni nxa uhlelo lokuvalela abantu ezindlini luqhubekela phambili. Omunye wabakhala ngalokhu unkosikazi Chipo Gumbo ohlala esiqintini senduna uTategulu eJolojo.
Akula ma-radio, akula ma-television, le-network yangkhona iyahlupha. Vele akula station se-radio esibambayo, lama-radio angkhona abantu kabalawo. Besicela ukuthi i-government ngabe yahlala phansi bebonisana ukuthi thina esikomnyama bambili abethu abantwana bazathola njani lezo zifundo, ngoba kunzima. Abantwana sebebuyele emuva kakhulu ngokungafundi. Besicela sibili ukuthi i-government ilwise ngamandla wonke ukuthi izifundo lezo zifinyelele ukuthi zifike ngapha kwabethu abantwana. Ngoba singelayo imsakazo, singelayo ama-television, singelalutho nje singabantu nje.
Uthi impilo yabantwana isengozini.
Buhlungu abantwana abangafundiyo la ngokuthi i-government iplan ibuyele emuva, abantwana bebuyele emuva. Abanye bayabhala i-O-level. Abanye babhali A-level, abanye ngo-grade 7, bazabhalani vele kade sikuyina abaza kubhala. Hayi, besicela ukuthi i-government ibone iplan. Siyacela sibili.
Omunye njalo umzali ongumbalisi, unkosikazi noMathemba Ncube uthi kunzima ukuthi abantwana bafunde besebenzisa ubulembu be-internet.
Uhlupho olukhulu yikuthi ayisibo bonke abantwana abalamafoni angena i-WhatsApp. abakwanisa ukuthi bangene ku-internet. Uhlupho lwesibili ukuthi i-internet yona ngwayo ukuthi beze bekwanisa ukuthi bayithole iyadula. I-Wi-Fi iyadula ukuthi balutshana abantwana bangakwanisa ukuthi bajuselwe i-Wi-Fi yokuthi bangene ku-internet. Singathi besebenzisa ama-bundles, ama-bundles angkhona ayadula. Abantwana vele basuze bekwanisa ukuthi bethengelwe ama-bundles ukuthi bafunde besebenzisa i-Wi-Fi ezindlini. Njalo amagesi awatholakali lula, amagesi ayahamba, ayisikuthi ahlezi ekhona. So kuthi ukuthi isikhathi esiningi abasuze bebe befunda ngenxa yokuthi i-Wi-Fi izabe i-off, kuyabe kungela i-inthanethi that eyabe ikhona ngaleso sikhathi.
Ingcweti ebona ngokwethulwa kwemibiko ebulenjini be-internet, umnumzana Robert Ndlovu uthi kunzima ukuthi abantwana besikolo basebenzise ubulembu be-internet.
Khathesi kulama-frequencies amaningi, ngabe bayangenela kuma-data prizes la ukuthi benelise, ngoba nto embheka nje manje i-700 megabytes ngenyanga it's about $200 i-connect. Ingaphathisa kakhulu Dube nxa ufunda into ye-audio, singabonani ungala kubonana kube yi-audio nje like ama-podcast, uyabona ama-podcast ama-audio lessons kodwa ngavele kube ne-video, i-video iyadla iphendulo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo luthi abantwana balakho ukufunda okulesi sindo nxa kusetshenziswa imisakazo. Luthi kunzima ukusebenzisa ubulembu be-internet ngenxa yokuthi akula mali. Ezinye iziphathamandla zikahulumende labalandeli bebandla le-ZANU-PF bacabangela ukuthi amalunga ebandla le-MDC athunjwe ngolwesithathu atholakala echawe kabuhlungu akhuluma amanga. Abanye abakhuluma ngalokhu ngumnumzana Energy Mutodi, umsekeli womphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana George Jaramba ozibiza ngokuthi nguJamanda ebulenjini bokuxhumana obeTwitter labanye abambalwa. Babe bakwethula abanye babo lokhu kuze kuthunjwe uDokotela Peter Makombeyi, wayekhokela inhlanganiso yabodokotela ababekhalala umsebenzi. UDokotela Makombeyi watholakala ematasatasa egangeni echawe kabuhlungu njalo wahlatshwa ijekiseni ngabantu abamthumbayo abacatshangelwa ukuthi babedlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwenziwa kuMakombeyi sokwehlele unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiro lonkosazana Netsai Maroba abathunjwe ngolwesithathu betshengisela eHarare. Umutodi uthi abantu laba abathi bathunjiwe bazenzisa.
These abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani uphahlameza ilungelo likaZulu njalo wephula imithetho ehlonitshwa ngamanye amazwe.
Deciding on a military intervention against Zimbabwe. And they are entertaining these hopes.
Bafuna ukuthi amazwe anjengelizwe leMelika lijezise eleZimbabwe ngokungenela ngebutho elizweni lethu, hathi izijeziso zenotho kuphela. Yikho abakufunayo abantu laba, abafuna sihlaselwe ngamazwe asondayo.
Uthi kukhanya engani abantu bayathumbana kubandla le-MDC njengoba kulokuxokozela kubadlaleli.
Haven't you seen that Monzora is taking a huge chunk of their membership? Chamisa has also some support. Monzora, that Muzuri has some support. That Thokozani Khuphe has some support.
Abone ukuthi uMonzora uMzuri lo Thokozani Khuphe sebezibambile kubandla leli. UChamisa laye ulabo abantu kodwa kulokuxokozela okumangalisayo kubandla leli.
They start alleging that they have been abducted by the government so that the government has a bad image and is criticized by international players. So
bahamba emaphandleni lapho abafika bezilimaza khona bese behlaba umkhosi bathi bathunjwe ngabantu abadlelana lohulumende ukwenzela ukuthi uhulumende achothozwe emhlabeni wonke jikelele.
But they only cry when it comes to the camera. These are comedians who are trying to create a bad image against the government.
ungabahambisa kudokotela kuvela sobala ukuthi abantu laba bayasiphilela bayabobotheka njalo bakhala kuphela bengabona amakhamera abantu laba bayadlala nje engani ngabalingisi bayadlala sibili
and it's trying to remove a constitutionally elected government through hook and crook.
Kodwa ke abasekela ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bayakuphika lokhu. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu ohlala kobulawayo.
Somanga abantu bathunjwa bayethaywa bahlukunyezwe badliswe ingcekeza laba amantombazana abathathu yikho okwenziwa kibo bathathwa ngamapholisi ingani bayabotshwa kanti bahanjiswa kumilishiya ke yeZANU-PF yibabayabathotshayo babachaya babalimaza sesibonile amavidiyo sesibonile lezithombe ukuthi yinto eyenzakalayo basesibhedlela bazwa ubuhlungu la mantombazana amathathu.
Amapholisa adikazi lutho ngokuthunjwa kwabantu abathathu laba abadlaliswe esibhedlela okwamanje. Kulabantu abaningi abathunjwa ngesikhathi sombhuqazwe kwekukurawundi leminye iminyaka ilizwe leZimbabwe selibuswa ngabantu abansundu. Abanye babo lokhu bengabonakali kucatshangelwa ukuthi babulawa. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi kumele kuphenywe ngabazimele bodwa ukuthunjwa lokukhwehlanyezwa kukankosazana Joana Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova abathunjwe ngabachatshangelwa ukuthi ngabadlelana lohulumende weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Unobhala webandla leli obona ngezokulondolozwa kwamalunga unkosazana Maureen Kademaunga uthi kumele luphenywe lolu daba ngoba kwephulwe ilungelo likaMamombe omele iHarare West edale lephalamende labanye bakhe.
Chatiri kungotaura ndechekuti vanhu vedu vakabatwa paroadblock paiva nemapurisa
amapolisa athatha abantu laba kuroadblock bahanjiswa eHarare Central Police Station emapoliseni njalo lanamuhla kasiguqukanga kunkulumo laba bantu bathathwa ngamapholisa kumbe ngabezomvikela bahanjiswa enkambeni yamapholisa basuswe enkambeni basiwa egangeni lapho abahlukunyiswa khona bedliswa ingcekeza yomuntu banathiswa imichemo yabo bephathaphatha langezitho zemizimba yabo zensitha
kunwiswa wethi hawo pamwe chete nekubathwa kusina kunaka panhembo zawo.
Uthi lokhu kwephula iziqondiso zomthetho womhlaba wonke jikelele okulondoloza ilungelo labesifazane owe-Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women lokuchaya abantu. Umnumzana Henry Chimbiri uyise kankosazana Cecilia Chimbiri uvumelana laye.
The police are not supposed to allow such a thing where they arrest.
Amapholisa akumelanga bavumele izehlakalo zalolu hlobo zisenzakala ukuvumela izigilamkhuba ukuthi zithathe abantu abayabe bababuphile. Kuyasibonisa ukuthi akusela mthetho osalandelwa elizweni. Angisawathembi amapholisa mina lanxa ngangiwathemba esikhathini sangemuva. Akusela za police charter eZimbabwe. Uhlupho olukhulu elizweni lubangela ngumbuso oesilawo. Ilizwe kalisawulandeli umthetho. Izenzo zabo kaziguqukanga kodwa uZulu kakuboni lokho.
In Zimbabwe are failing to understand this rogue element.
Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye uthi kungumbono omuhle lowo.
Eminyakeni esanda kwedlula sikubonile njalo bethembisa eDavos ukuthi hayi sokulamakomiti abekiweyo kodwa lanamhlanje lokhu isicathulo sikhala ndawonye nje lothe wazama ukuthi uyakhonona ngalokhu nalokhu awela kusasa kaliboni. So ukuthi sikhangelele ukuthi kuzaba lo mehluko ozalethwa ngulo onguye okudalayo futhi lokhu angikuboni kuyinto engathembisa uZulu weZimbabwe.
Uthi kuyadanisa ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe kuqhubekela phambili loba uMnangagwa wasusa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni esithi uzalungisa konke okubi ayekwenza.
Sokuyinto esobala ukuthi ingwe ayiwatshintshi amabala ayo. Imisebenzi yabadala ivele iqalile ekhatshana yobuncindezeli udlame locuku ebantwaneni beZimbabwe. Isihluku esenziwayo siyaqhubeka ngoba kuyiso phela esibenza babe lokho bebambe intambo zombuso.
Ibandla leMDC lithi nyakenye kube lamalunga abo afika phose amachumi amahlanu 49 ahlukunyezwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe. Okhokhela uhlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko kubandla lezanu-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi kuyinto eyayihleliwe njalo bazinyamalalisa abathathu laba njengalokho okwenziwa ngudokotela Magombeyi lonkosazana Samantha Gonyeti Kureya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcweti kwezemithi ezidabuka kwele Melika lakwamanye amazwe agoqela ele Germany sezihlolisisa umuthi wakwele Madagascar okuthiwa welapha umkhuhlane we-COVID-19. Ele Madagascar lithi umuthi lo uyasebenza okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Lingalitshona njani izwi lomuhle lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo? Lamhlanje ke sibamba udaba lwesithembo. Ngilo baba uMngqondo Banzi Magonya, lo mama uSakhile Liline uMadube. Lezi-ke zingcweti zamasiko esintu. Sikhale ngawe Madube, isithembo usibona njani mama?
Khathesi hhayi sokuhlupha ukuthi umuntu angaphunga ukuba lesithembo. Yeye bakhona abasabakhulelwa kesi sithembo but awusavamanga ukuthi sekule mikhuhlane eminingi-ningi ekhona engafuni ukuthi abantu bengaba sendaweni eyi-1 beshiye ubabo oyi-1 ngesikhathi esisodwa. But kudala kwakungaso problem, ogogo bethu babephila kuhle nesithembo. But hhayi insuku esesiphila kizo lezi sezi-rome, isithembo hhayi asisasebenzi.
Ye, Magonya, nantu daba lolubona njani ba?
Hayi, ngiyamuzwa umama uMadube mfowethu. Sokuthi ngakuthiwa uyelula ukuthi kuyini ngensuku zalamhlanje okwenza isithembo kungasilungeli. Ngaphandle kwemikhuhlane yonale ingulamakhwaphela somkhuhlane ukuthi ngumkhuhlane oqalwe ngumgabi umkhuhlane oze lamangisi ingula makho ivele khona. Lokala kuthi umama uyenaba nje ukuthi ke sizwe ukuthi kanti khona okwenza ukuthi isithembu ethi yena izolo besiqondile ngensuku zabobaba mkhulu namhlanje kasisaqondanga kuyini.
Madube umphendule khonapho.
Ngizazama ukuthi ngichaze kabani. Ngensukwini zakudala isithembo sasisebenza ngendlela ezikhethiniyo. Ngizanika umzekeliso wokuqala. Ensukwini zakudala kwakukwanisa ukuthi udadewethu angayendela koNdlovu ayende angatholi inzalo. Abantu bakoNdlovu babevuma ukuthi mina ngingumnawakhe kaMadube oyendele ngayo. Ngiyakwanisa ukuyathathwa futhi nguNdlovu sibe ngabafazi ababili kuzala umntwana. Phinde futhi kwakusikhangelwa ukuthi koNdlovu kule nkomo abantu bakoNdlovu abantu abanothe njani esibayeni abantu abaveli benjani ukuthi kuyabe sokhona kungikhala abadala ukuthi babe besithi uNdlovu vele ngumuntu okumele ukuthi uyathatha abafazi ababili abathathu njani inkomo ziphume yalobola. Kwakuyilokhwana ukuthi sisindo sokuthi xa kungakuphumalo uphumalo vele uyabe elabafazi abaningi njalo ule nkomo kuyalinywa kuyadliwa kuyasuka ukuthi omama bekhona khonapho bebaningi abantwana bezele babaningi umuzi wakhiwa waba umuzi omkhulu olesi sindo lokuhlonipha. Khathesi ukuthi sithi singomama siye kugcwala koNdlovu sigcwale sibe ngu-2 sibe ngu-3 nemikhuhlane le esikhona ngempilo esesiphila kuyo kulezi nsuku hayi akusavumi njalo asiselasi ukunikelisanisa silabomama bethu ukuthi babekwanisa ukuthi bebe ngabafazi bakaNdlovu bengu-4-5 bezwane bephile kuhle abantwana babazali bakhulile khonapho babakhulise kuhle bangena isikolo baze bayende kube i-chain kube njalo kungele olwane. Manje impilo esesiphila kathi singazo sibe ngomama ababili kubele ngizwa ukuthi awu ke watshontsha ngayo vela kubi right. So isithembo sasibasebenzela but hayi asisebe.
Ye, bawo Makonya.
Hayi ngiyamuzwa umama uMadume lapha. Engikubambayo sekuthini izolo isithembu besilungile ngoba yokusenzakala ukuthi umnunzana athathe uMadube uMadubezi efike ekhala lapha swele inzalo. Xa uMadube seswele inzalo ke umna wakhe ube uyeze ekhala lapha ukuthi azomzalela abantwana. Eladeni bakhona abafazi ababevele inzalo bengabilayo. Njengoba nje lalamhlanje asesekhona abanye omama ukuthi inzalo kabalayo.
Hayi, udaba lethu luma lapha kwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uMnqondo Banzi Magonya, lo mama uSakhile Liline uMadube, lezi zingcweti kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko
wethu.
Soke isikhathi sabatsha.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Kudibana nokuhlelo lwabasakhulayo ngingumay Goke. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa lo nkosi khona Dibidi womsakazo we-Community Podium TV. Dibidi, ngiyakwamukela kuhlelo. Ukubona njani lokho okusanda ukwethulwa nguhulumende esithi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili ngokwesikhathi eside eZimbabwe?
Singakhangela ku-first lockdown ye-21 days kwakule ndaba zempuphu, kwakule ndaba zokuthi abantu abaselazimali. Khathesi sesikhangela lo daba lwamanzi kobulawayo. Council announce ukuthi khona izakhamizi zithola amanzi kanye ngeviki. So uhulumende mayesi i-extension isigezelelwa okungaziwayo ukuthi phela nini, kutsho ukuthi sokumele uhulumende la yenze imizamo yokuthi khona angenele endabeni ezi-affecta abantu.
Sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzavula isikolo ngesikhathi esimfitshane esizayo, kodwa bazakwenza ngama-phases beqalisa ngalabo abakumele babhale imihloliso yabo. UZulu uthini mayelana ngalokho?
Daba lwezikolo lelo liyahlupha kakhulu. Izakhamizi sixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani, ngoba sinazeleke ukuthi izimseki ngesikhathi kuvalwa i-lockdown iya-extenda ukuthi abantu sebengakwazi ukuthi bebebhadale ama-exam fee, ama-center fees wona lawo. Kodwa esikubonayo ukuthi abazali information yona leyo bayithola namuhla, ama-students labo sokumele ukuthi bebone ukuthi bayalungiselela for imihloliso yona leyo njengoba kuthiwa izaba khona. Ngoba emavikini adlulileyo izimseki bikhuluma ukuthi khona ama-exams kaJune afowadwa nge-4 weeks, nxa izinto zingatshintshanga. Njalo okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani besiyezikolo zabo.
Kulezinye izikolo eseziqalile ukusebenzisa ubulembu obe-inthanethi, ukubona njani lokho?
Luhlelo oluhle kakhulu, kodwa uma sesikhangela kwelakithi eZimbabwe kuba lohlupho, ngoba sibonile abama-private schools sebeqalisile uhlelo lolu, njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lolu, njalo kusho ukuthi babe layo i-inthanethi ezindlini, njalo lalawo ma-gadgets okusebenzisa. But uma sesikhangela nje uZulu jikelele, the ordinary person, kuba nzima kakhulu ukuthi abantwana bekwanise ukuqhumana labo abalisi babo ebulenjini, ngoba ababalisi esingathi ngaba bafundisa ezikolo zikahulumende abalawo wona amakhompyutha abo esingathi bayathengelwa uhulumende.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye lama-TV station ekufundisweni kwabantwana esikolo. Awusitshele umbono wakho.
Umbono wami uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu. Umbono wami ukuthi kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education, singahlanganisi lala ama-station esivele sila.
Thanda ukubonga umnumzana uNkosi khona DVD ngokuthatha lesi sikhathi ukungena kuhlelo. Sorazo muhle sesifikele emaphethelweni ohlelo namuhla. Sizohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BIGMYKE3 yona i-username yami. Kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe namhlanje ukuthi uNtukamele Nkomo usiphatheleni kwezokholo lwesiKristu.
Soko isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Igama lami nguNtukamele Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola iNkosi ligcinile.
Usiphatheleni namhlanje.
Bengifuna namhlanje sikhangele lumbhalo okuMarko chapter 4 iverse nga 35 siyefika kuverse 40. Indaba ejayeleke kakhulu uJesu ethulisa isiphepho. Ngibale lapha. Ngalolu suku sekuhlwile wathi kibo asiwelele ngaphetsheya. Ngakho bathiya icuku bamthatha bahamba laye njengalokhu ebesemkolweni eminye imikolo yayilaye. Kwavuka isiphepho esikhulu somoya amavingo aphoseka emkolweni waze waqala ukugcwala. Kodwa yena wayelele emqamelweni ngemuva. Bamvusa bathi mfundisi kawukhathali lokuba siyabhubha na. Wavuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi zwi. Umoya waqhamuka kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo kungani lisesaba kangaka na, kalikabi lakho ukukholwa kangaka na. Ngiyakholwa bazalwane namhlanje ukuthi nxa sikhangela lindaba siyazibona lathi siphakathi kwayo. Nampa abafundi bakaJesu lo Jesu bephakathi kwesiphepho esikhulu, amavingo ayesephosela emkolweni wabo, amanzi usugcwala lomkolo ungakuduka. Into yokuqala efike engqondweni yomuntu ikwesaba okukhulu kakhulu. Sonke nxa siphakathi kwesiphepho, sonke nxa siphakathi kwento esinika inkinga empilweni, sonke nxa siphakathi kwenkinga enkulu kakhulu singakwazi ukuthi senzeni. Sesididane ingqondo, akula kudla ekhaya, kuyaliwa ekhaya, asikwazi kule COVID-19 umbe sutsheli ukuthi ulayo. Yinkalakatha yento le esenza sesaba. Nxa usizwa lindaba usuqalisa ukucabanga abantu ukuthi kanje uzibani sowabhubha ngalinto, kanje mina imtshado yadilika, kanje lokhu kwenzakala. Ngakho ukwesaba yikho okugcina kusibusa empilweni zethu. Kanti uNkulunkulu ufuna nxa singene phakathi kwesiphepha, nxa singene phakathi kwenkinga, sikulande lokhu silokholo. Ilizwi likaNkulunkulu yilo kumele likuthwale uze uchaphe uye ngaphetsheya kwalinkinga ophakathi kwayo. Ilizwi likaNkulunkulu kumele likuthwale ngokholo uphutshe phakathi kwesiphepha, phakathi kwenkalakatha yodubo. Uthi usuphutshile usungale la ube lobufakazi bokuthi uNkulunkulu ungisizile. Ngithi kuwe vusa uNkulunkulu lo Jesu ophakathi kwempilo yakho. Nxa usuphakathi kwesiphepha ungagijimi enyangeni, ungagijimi uphaphatheke uzama amaqhinga akho, ungagijimi uthi konke sokuphelile empilweni. Vusa uJesu osempilweni yakho. UNkulunkulu uyakusiza nxa usumvusile. UNkulunkulu kamangali ukuthi sokule COVID-19 lamsezesaba. Hayi, kakunjalo. UNkulunkulu ayevele yazi ukuthi COVID izaba khona, njalo uyakwazi lapho ezaphela khona. Njalo uNkulunkulu uthi kubo bonke laba abakholwa kimi ngizabavikela. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukuthi uvuse uNkulunkulu osempilweni yakho, ukhole ukuthi uyakwanisa ukusikhuza leso siphepho, asithulise, sithule sithi zwi phakathi kwempilo yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu, sithandazela abantu abakho abazwilizwi lami ngithumayela. Sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe. Siyathandaza igama likaJesu ukuthi kuzo zonke iziphepha ezikhona sithi kizo thula zwi, lalela ilizwi likaNkulunkulu. Baba, siyathandaza, philisa abantu abakho kulabo abalenkinga, kumbe zimali, kumbe kulwisana ezindlini. Akube lokuthula, akube lokuphiwa okuvelela kuwe ngegama likaJesu. Siyathandaza Baba, guqula izimo, lesimo selizwe lethu, lesimo sabantu bakho abalaleli izwi lakho namhlanje. Ukholo lwaqalisa ukuphakama empilweni zabo. Baba, siyathandaza ukuba babusise kuleli vikeli izayo, baqalisa ukubona ukusebenza kwakho lamandla akho empilweni zabo ngegama likaJesu. Niyathandaza, amen.
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga Jaheli Dalantu ngabeni komo. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo ngo-Kip Stube.